Endabeni zethu lamhlanje, owayengumongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Robert Mugabe uthi osengumongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye owayekhokhela umbhuqazwe wegugurahundi. Odokotela asebela amaviki amathathu bekhalala umsebenzi batshengisela esibhedlela seParinyathwa Hospital besithi umphathintambo wezempilakahle uDr. David Parinyathwa kumele asuke esikhundleni. Kulabantu kobulawayo abakhala ngokubhadala imali eningi yemota ethwala isigulane. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlaziya okwethulwe ngowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe uthi uMnangagwa wayekhokhela umbhuqazwe wegugurahundi. Salethelela ezemidlalo lezomculo lapho esileqembu le-Empandeni Super Sounds. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngamadokotela akhalala umsebenzi. Thumelani imilayezeleni ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.